abantu beMDCT labo okhulunywa ngabo kabekho. Ngingababala bangagcwali isandla esisodwa engibaziyo abantu engithi ngabe MDCT kabekho. Leli bandla alilabasekeli, alilabalandeli. Bakhona nje ababili abathathu abesaba ukuxotshwa ekhansilini nabesaba ukuxotshwa ephalamende ababalandelayo bathi hayi thina kulungile sesingabakho Monzo. Kodwa ngeqiniso ngizalikhuluma iqiniso namuhla, laba bantu bavele ngabantu bethu babhoda ngale kithi babuye bathi madoda siyaxolisa into esayenzayo, sasesesaba ukuthi sikhitshwe isinkwa emlonyeni. Kodwa thina sivele singaphansi kwenkokheli engakhulula abantwana beZimbabwe, inkokheli enguNelson Chamisa le-MDC Alliance. Bangikhulumela iningi la uMDCT le angaze ngiyibone mikhankasa. Mina ngisuka ekhaya kithi kokugodlwayo, kodwa ngiyabhoda nje emadebeni South yonke. Angaze ngibone ngisho la ngelilodwa ilanga kuthiwa balomhlangano wabo bedinga usekelo ebantwini, ngoba bavele bona kabakho lapha emadebeni South.
Bona abeMDCT khona ngapho esigabeni seMathebeleland South bangena yini ebantwini bedinga usekelo njengalokho esiyasizwe ukuthi lina liyakwenza?
Msakazi, labalali beStudio 7, engingakutsho ukuba le mbiko evuke ikhona ebulenjini ngamanga aluhlaza athe tshoko, akula mhlangano, akula sivumelwano, akula njalo nkulumisano eke yaba khona phakathi kwethu labantu bakaMonzora. Ngamanga aluhlaza, amanga la adalwa ngabantu asebebonile ukuba babala balandeli, akula muntu ofisa ukubalandela. Njalo sebenanzelela ukuba lalokhu ade bekwenza ukuxotshisa ama-councillors ethu ekhansilini lokuxotshisa ama-members of parliament ethu ephalamende akubasizanga ngalutho. If anything, sokubenze bazondwa kakhulu ngabantu ngoba sebetshiya abantu abaningi kakhulu emadebeni South laba bengelaba abameli ekhansilini lasephalamende.
Ungasitshela ukuthi manje umbiko onalo ungabe wenzwe ngenjongo bani? Bakhona yini abafuna ukuthi lisebenze ndawonye kodwa inkokheli ingafuni?
Injongo msakazi yokukhipha umbiko wamanga lo angiyazi, ngeke ngayifakaza. Kodwa mangingacabangela, ngingacabanga ukuba hayi laba ngabantu asebefuna ukuthi baphenduke kwi-MDC Alliance, badinga nje indlela zokuba baphenduke. Njalo ngingakutsho kibo ukuthi siyabamukela kababuye ebandleni labo le-MDC Alliance basebenze bakhulule abantwana beZimbabwe. Iningi bananzelela ukuba uMonzora sebethethwe yizanu, bafaka esikhwameni yizanu, sebevele besebenzela imilomo yabo, besebenzela izisi zabo ukuba bagcine bona labantu ababo. Into yabo abayenzayo sebengikhona benanzela abanye ade bebalandela ukuthi hayi linto le ayilali lokukhulula abantwana beZimbabwe, yinto nje ukuthi izani PF izama ukuphazamisa iMDC Alliance ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa ukuthi ingangeni embusweni ngendlela eziphansi.